imbalayitshileyo umnumzana Carter is very important ngoba singakhangela ukuthi ukubusa kwakhe kwakungeke one term and into eziningi kwasokungathiwa overshadowa nge-Iran hostage crisis yona leyana. But yena after esephumile ku-office he had a bigger impact ngoba siyabona ukuthi ama-elections wonke that happened in the world kathesi singathi three quarters of the world except for amanye amazwe ale standard abayithi yi-Carta center standard yama-elections throughout the world okuhanjiswa khona ama-observers abantu bakhulumelane instead yokuthi kushani incindi after ama-elections ma abantu sebedliwe and all that other stuff. So khonapho sithi imbali yakhe was very very important. And then okunye singabona ethwa he habitat for America lapha or habitat for humanity eyakha yona abantu izindlu zabantu abangathiwa they are below the poverty bottom line and ama single mothers labanye nje abangathiwa they are behind on their luck babencedisa ukufaka izindlu into better conditions or ukuyakha from scratch izindlu zabantu that were in need. So umnumzana Carter ye wancedisa ukuthi kube lokukhulumelana between Egypt le-Israel ngoba siyakwazi ukuthi they were sworn enemies.
IMelika siyazi ukuthi ibhekane lenkinga ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lokungena lokuphuma kwabantu elizweni esingathi immigration ngesiNgisi kanye lezimpi ezifana leRussia leUkraine kanye leIsrael leHamas. Abaholi beMelika kukhona yini abangakufunda embalini kaCarter ukuze balungisise lezi nkinga?
Umnumzana Carter was a peaceful man. Abanye bathi he was too honest. And uya kwakhe kurotanda DC kuCongress is an important marker ukuthi ma i-politics zihamba ngendlela emele zihambe layo abantu abaningi vele lokho abakufuni. Ukuthi amazwe amaningi anjenge-Ukraine lezimpi ze-Israel ukuthi zingafundani kumnumzana Carter or ukuthi bangasebenzisa aphi ama-examples. Into peace ukuthula is very important. Waye umuntu owaye based on the biblical principles ezokuthi abantu bawelelane. So khonokho ngathiwa is the things that could be adopted kathesi